eNdebele.
Lamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 Ntulikazi 2019. Olamukela ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
ungakhangela ke ngibona ngani inkulumo azilampumela, njalo zingalampumela, akulanto engabambeka ukuthi inkulumo lezi seziphumela lokhu ebabone ngani kuluncedo empilweni zabantu, kube kuluncedo kumkhono moyeni.
Umgcini sihlalo weMDCT uMnumzana Bethi Mikro Bebe uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamazwe amabandla aphikisayo agoqela elakhe ngelezano PF yikudlala nje ngesikhathi.
Thina eyisethi Teachers College siqakathekisa ukufundisa, ngoba sifundisela ukufundisa. Our motto is we learn in order to teach. Siyafunda ukuze sifundise. Ngakho sitshela labo bantwana ukuthi ukuze labo bebe njengathi kumele befunde ukucina ngabo.
Umbukiso omkhulu wabasakhulayo ukukhetha umsebenzi abangayenza sebegqibe izifundo wokuqala we-Career Guidance Expo ubuthanise izifundo eziningi bezizodinga ulwazi ngezifundo abalakho ukuzenza. Ngobunzima bomumo wezomnotho elizweni sobamba ngamandla abanye osomabhizimusi bakubulawayo ukuthi bavale indawo zabo zokusebenzela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umgcini sihlalo weMDCT uMnumzana Bethi Mikro Bebe uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamanye amabandla aphisa yagoqela elakhe lelezano PF iwudlala nje ngesikhathi. Inkulumo lezi zisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla la kunyanga ezedluleyo ngenjongo yokudinga isisombululo kudaba lokubhidlika komnotho osokulethele uzulu weZimbabwe ukuhlupheka okukhulu. UBebe utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi inkulumo lezi kaziyindawo, njalo uthi akukho ukuzimisela kukaMnangagwa lebandla lakhe.
Well, engingakutsho kubalaleli ukuthi sengilesikhathi ngingazi-athendile nokuthi ngingaphatheki emhlanganweni yakhona. Njengoba ngingaphatheki emhlanganweni yakhona, sengingomunye lami okhangela bese ngizibuza kaningi ukuthi kambe lezi nkulumo zikhiphani, kumbe ngithi ziphuma zilempumela bani. Ungakhangela ke ngibona ngani inkulumo azilampumela, njalo zingalampumela, akulanto engabambeka ukuthi inkulumo lezi seziphumela lokhu ebabone ngani kuluncedo empilweni zabantu, kumbe kuluncedo kumkhono moyelizwe. Khathesi khathesi nje malanga adlulileyo sibone ke uMinister of Finance esenza i-announcement, njalo i-announcement yangikhona leyo ayenzayo azange ke ngiyibone ifakwa-ke isiba ngenye agenda, kumbe ngithi ngenye yezinkulumo ezikhulunyiswanayo lapho okukhulunywa khona. Kubonakala nje kusenziwa ama-decisions. So ngezindlela-ke inkulumo lezo zingathiwa zinkulumo ezikhona ngoba abantu bayahlangana, kodwa-ke okuqakathekileyo ukuthi sibuvume ukuthi-ke bayahlangana, kodwa inkulumo lezo kazikhiphi lutho kwamanje.
Kuyini okuhluphayo kahle kahle Bebe?
Ngibone ngani ke i-bureaucracy ukuthi nje ukuthi izinto okufanele zenziwe zilandela ukuthi siyaqala ngokwenza lokhu silandele ngalokhu silandele lokhu, yikho okwenza ukuthi kungabi lempumela enkulumo ekhona. Ngoba sonke isikhathi nxa kuhlalwa kuyabe lokhu kusenziwa lokhana ngesilungu okuthiwa yi-planning. Kulokho kuplanwa ukuthi sizakwenza ukuthi, kodwa-ke ukuthi kwenzakale khonokho okuplanayo kakukwenzakale kwamanje.
Ukuzimisela elilakho njengamabandla aphikisayo kulezi nkulumo, ungathi kukhona liyakubona yini kubandla elibusayo elezanu PF?
Umbono wami-ke engingakutshelana, njalo ngibona ngani uyo oliqiniso, njalo oba njengomuntu wonke eZimbabwe, izanu PF kayizimiselanga ekwenzayo nje ilokhana ukuthi itshengise umhlaba ukuthi hayi thina siyababiza amabandla aphikisayo ukuthi sikhulume labo, kodwa okusala eqinisweni ukuthi-ke izanu PF ngumbono wami kayizimiselanga ukuthi.
Ngamanye amazwi baba Bebe uthi inkulumo lezi kaziyindawo ikudlala nje ngesikhathi.
Ngombono wami sibili ngibona ngani inkulumo lezi ikudlala ngesikhathi, ngoba abantu lokhu behawula besiya phambili, njalo abakanikwa ke lalokho ngesilungiswa ihope ukuthi babe le hope ukuthi hayi lanxa singakaboni lutho kodwa kukhona okwenzakalayo kanizibone lezo nkulumo zinika abantu yona.
Umnumzana Pete Nico Pepe ngumgcini sihlalo webandla leMDCT ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumele seZanu PF umnumzana Simon Khayamoyo ngalolu daba. Umkhokeli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa yena wavele wala ukuphatheka kulezi nkulumo esithi akamnanzi njengomongameli welizwe uMnangagwa. UChamisa uthi ufuna inkulumo zibe khona phakathi kweMDC yakhe kuphela lebandla leZanu PF, njalo uthi kumele zikhokhelwe ngumuntu ozimeleyo hathi yena uMnangagwa. Umbukiso omkhulu wabasakhulayo ukhetha imisebenzi abangayenza lapho sebegqibe izifundo wakuqala owe-Career Guidance Expo ubuthanise izifundo eziningi ebezodinga ulwazi ngezifundo abalakho ukuzenza, imisebenzi etholakalayo kanye lokuthi bangasungula amabhizimusi kanjani ukuba baziphilise kulandela izifundo zabo. Lo mbukiso ukanye ukhange abasakhulayo, izifundi, osomabhizimusi, amakolishi lamayunivesithi aweZimbabwe abakhanye bewuthakazalela. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eqala ngengxoxo ayenze loNkosazana Madikizela Jamela wekolishi leHillside Teachers College othi kuyajabulisa ukubona izifundi zize ngobuningi embukisweni lo ukuze zisisise ngekolishi labo.
Ngoba isifundiso abazasithatha ngokuthanda kwabo yiso esizabaphilisa kuhle. Ngakho thina eHillside Teachers College siqakathekisa ukufundisa ngoba sifundisela ukufundisa. Our motto is we learn in order to teach. Siyafunda ukuze sifundise. Ngakho sitshela labo bantwana ukuthi ukuze labo bebe njengathi kumele befunde okucina ngapi.
Leli college lifundisa izifundi ezifisa ukuba ngababalisi esikoleni zesecondary likwe kulawayo. Njalo lisamukela abaphumeleleke kuzifundo ze-O level kumbe ama-A levels. Unkosikazi Ona Morisa wekolishi le-Women's University in Africa uthi ikolishi lakhe lihambelana lendikimba yalumbukiso ethi Science, Technology, Innovation and Entrepreneurship, the Future for Our Youth, ekhuthaza izifundo ze-science.
Sila ma-sciences, ahlanganisela ama-computer sciences, i-information systems, ama-agricultural science, abe sikhuluma sibili, bathanda ukuza ukuthi lithatha bonke yini omama labo babo. Yes, ngabe ngabona ibizo le-university yikho abasibuza khona.
Umanjinela Christina Moyo wekolishi elitholakala eNkabazwe leKwekwe Polytechnic uthi ikolishi lakhe ligqila kwezokuthola ulwazi lwama-skills okuthiya umuntu esenelisa ukusebenzisa izandla zakhe elungisa okuthile.
Nxa sikhuluma ngabo le-engineering, liyazi ukuthi ilizwe lethu ikakhulu kathesi ama-skills awasekho ukuthi industry yethu iqhubeke phambili ukube le nguquko esifuna elizweni lethu. So nxa besiza kithi lapha sabatshela ukuthi imfundo akathekile.
Lo mbukiso phela namhlanje ubuthanise abenhlanganiso ezichiyeneyo, izifundi, abasakhulayo, osomabhizimusi, amakolishi afana leBindura University of Science and Technology, Chinoy University, Hillside Teachers College, Mutare Teachers College, laba makampani agoqela iEconet Wireless, abe National Parks and Wildlife, Africom, Empower Bank, Medicines Control Authority of Zimbabwe, lamanye amaningi nengi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe. Zimbabwe, the voice of America.
Ngesikhangeleke eziphuthumayo eziphume kumaphephandaba lasemisakazweni etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhathazekile ngokuqonga kwenani labomama abalahlekelwa ngumphefumulo bebeletha. Ekhuthaza ukuthi kwengezwe imali eyabelwa uhlangothi lwababelethisayo. Uthola amazwi kunanzwa ilanga le World Population Day. Evula njalo kusemthethweni iklinika eTariro Clinic and Youth Center emzini weHopley eHarare. Kuthi ke abantu abaningi bathi ukuvalwa kwamandla kagesi yebo kubangelwa yikwehla kwamanzi eKaripa, ukusilela kwemali yakwamanye amazwe nokuguga kwemitshina, kodwa udubo olukhulu ngolwenkohlakalo kuziphatha amandla zenkampani kagesi eyezesa Holding. Lolu daba luphume kuZimbabwe Independent. Amalunga edalela Senate kwele Melika wonke angamashumi amabili lanhlana wesifazana asayine incwadi yokunxusa abadlali beqembu lenguqu yabesifazana elinqobe lathatha inkezo yamazwe omhlaba eye World Cup ngemva kokunqoba eNetherlands ngesonto. Abadlali laba banxuswe edalela ePhalamende ngesikhathi belwisa ukuthi bahlawulwe yokufana labadlali besilisa okuyimpi asebele minyaka beyilwa. Abesifazane bathenjiswa ukuhlawulwa inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye yamadola $250,000, ikanti ke abesilisa babethenjiswe amadola edlula isigidi $1.1 million lapho nxa bethe banqoba bathatha inkezo yeWorld Cup. Leli qembu lamukelwe ngenjabulo enkulu lapho liphindela ekhaya izolo edolobheni kuThanyi. Edolobheni leNew York City, abantu balayinela imigwaqo yeManhattan besamukela amaqhawe emkhosini obulomeya walelo dolobho, uMnumzana Bill de Blasio kanye losibalukhulu wesabelo seNew York, uGovernor Andrew Cuomo. Abaveze usekelo lwabo lokuthi abadlali besifazane labo bahlawule ukufana labesilisa. Isizalwane seZimbabwe esiseNew York, uNkosikazi Zoliwe Zulu, ubekhona emcimbini lo. Njalo sibe lethuba lokuxoxa laye ngalesi sehlakalo.
Basenze saba proud sibili ukuthi ukhanya ukuthi abafazi asincindezeleyo.
Kodwa lokho kulokukhalakhala ukuthi emalini lapha esambeni.
Ha, indaba yemali ibusungu lezi, indaba yemali angazi ukuthi kuhanjiswa njani, kodwa mina ngombono wami ngibona zathi akulunganga abakwenzayo. Ngambi ukuthi abafazi bengathi belethi sebewini World Cup okwesine. Bathembisa ukuthi umuntu ngamunye ngamunye uyaphiwa i-$250,000, but ukuthi ngathiwa kade ungamadoda, amadoda nxa kuwukuthi ngabe bawinile bebebephiwe $1.1 million. Yona le igephu likhangela ukuthi inkulu kangakanani. It's just not fair. Yikuncindezela omunye umuntu and yet bancindezela abantu abaletha ukukhanya elizweni, abaletha impucuko, abaletha imali, abafake ilizwe endaweni ephezulu. Akumnandi sibili.
Kodwa ke phela labo abangafuni ukubabhadala izimali zona lezo ezifanana labesilisa bathi bona iqembu labesifazane ngalilethi nzuzo eningi ukwedlula iqembu labesilisa.
Angiboni angazathi baqinisile, ngibona ngathi kulokuphosisa okuthize ngoba singakhangela akade beyikhuluma lasemathetheni la ku-internet ukuthi kade kutholakala sibili izimali eziningi and i-sponsorship batholile esiningi, i-support bathole eningi, so imali ikhona and balilethe imali edlula eyamadoda. But ukuthi sesekuncindezelelwana khonapho njengazi bevele bephosisa, ngibona zathi aselinto eningi leyo sibili. Ngibona zathi yikuncindezela abantu besifazana, kodwa kuyukuthi abantu besifazana benza into enhle, bathuthukisa ililizwe, balifaka endaweni lapha abantu besilisa akade bengeke babafaka khona. So ukuthi bababonge nje ngesibonge esifanana lesamadoda sukubanzimela akumnandi. Kubusungu ukuthi sethi thina abafazi sisasemuva, akuli kabi lama-equal rights. Bahlala besethi equal rights, equal opportunities, akukho equal lokhu. Kubusungu kuhle kube le gephu enjalo ekhanyayo. Hhayi, akulunganga.
Phela abanye bathi nxa kuyukuthi kudlalwa inguqu yabesifazana abantu kababhadaleli ukungena enkundleni kuma-stadiums bebaningi njengalapho kudlala abesilisa. Wena ubona njani lapho beqeda ukudlala i-final yabo inkundla kade igcwele okungakanani?
Aha, mina ngokubona kwami ngibona inkundla kade igcwele, bekugcwele phambi sokuthi bathi abafazi abalethi abantu abaningi ababuye ebhoreni. Angizwisisi ukuthi bakuthola ngathi ngoba ngiyakhumbula sibukele kwakungaphefumuleki, kwakumnandi, abantu babeminyene. So ukuthi bathi abafazi abala abalethi imali, angizwisisi ukuthi bona bebebukele ngathi kumbe ukuthi kade bekhangele kuphi. Akukhanyi sibili, but abafazi balethile sibili imali, balethile abantu besifazana sibili, basapotile kakhulu kazi, basapotile sibili and siyababonga, siyababonga kakhulu.
Iparade le abayenzelweyo eManhattan uyibone njani?
Iparade lami bengiphakathi wayo leyo parade, bekumnandi sibili. Uyazi usizo sibili ukuthi kumnandi ukuthi ukuba ngumfazi, ukuba ukuthola i-recognition, ukubona la ukuthi kule nto yenzayo ikhanye, futhi kube lokuphumelela, kube lama-results, kube mnandi sibili. Yazi abafazi babe lokubambana okuthize, kuletha abafazi kwabahlanganisa, sekube yinto enhle sibili. Hayi sibabonga labantu akade be-organize, kube ngumcimbi omnandi sibili kakhulu, kube ngumcimbi omnandi okusenzeka ukuthi nxa abafazi bengangena ku-this level, siyakwanisa ukuthi siqanse futhi singene futhi kwenye i-level ephezulu.
Lo-ke bekungunkosikazi Zoliwe Zulu, isizalwane seZimbabwe esesihlala eNew York City, ebisemcimbini wokwamukela abadlali beqembu elimela iMelika emdlalweni wenguqu ele-US Women's Soccer Team elithole inkezo yamazwe omhlaba eye-World Cup 2019. Ubunzima bomumo wezomnotho elizweni sobubamba ngamandla abanye osomabhizimusi bakobolawayo ukuthi bavale indawo zabo zokusebenzela, besithi sebesenza bengelathemba lelakusasa ngesimo esikhona elizweni okwamanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuba amabhizimusi ambalwa anjengezitolo sePower Cells, amabutcher, umkambo weFlea Market osedolobheni kanye lezinye izitolo kuvalile. Usomabhizimusi uMnumzana John Mkandla osevale ezinye izitolo zakhe uthi ikusasa yebhizimusi kasakwazi ukuthi iminjani.
Ya, ngiyabona ukuthi into yenzakalayo lapha into enzima kakhulu, ngoba anje yabona ukuthi nje akathe so kuyasomele ngivala amanye amabranch ami nje amanye asengavalile khonapho uTown Sensele Play 1, ngoba bengakwazi ukuthi staff esibuyayo lesi ngisithenga ngeforex, kodwa kumele ngithengise ngebond of which ukuthi ngikwanise ukuthola imali yokuyathatha istaff ayikho. So kuba into enzima kakhulu ngoba kathi sivela nizakwazi ukuthi ngikhangeleleni, so asazi ukuthi singawukhangelela into enjani. Ngekusasa yethu yebhizimusi nasakwazi ukuthi ibambelele ngaphi kumbe iyangaphi, sesibonga ukuyenza kuphela khonokho kukhona.
Omunye wabosomabhizimusi uMnumzana Nqobile Zikhali uthi yena okumenza aqhube kangcono yikuthi lokhe ethatha idola lemeli kangudlu.
Ama-customer ethu lokhu besalethe US dollar, lokhu besabhadala ngama-US dollar. So lokhu kusenza sinjani? Siqhubekele case operator gasi nqeda sebele, even though amapholisa bengahlabe sithatha sesabe ukuthi ngamapholisa, kodwa nxa kungasopholisa sibele hayi kusenza sihambe siye-restocka kuhle singazange sitrage, ngoba amanye ama-customer sibele lokhebela ama-use akula amanye ama-shop ayala ama-official shops, kodwa i-shop yethu sisavuma sithatha ngemuva yikho siphumele.
Ukuvalwa kwezitolo lokhu sekubangela ukuthi abanye balahlekelwe imisebenzi. Unkosikazi Nosizo Moyo oyisakhamuzi sakobulawayo uthi umiswe umsebenzi ngoba sekuvalwe lapho asebenzela khona.
Bathi khona yeyiwa open for business, kodwa thina khathesi sikhuluma nje simisiwe umsebenzi nabensebenza kwenye ibusha ekhona lapho kobulawayo, kodwa kuthiwe khona khathesi bezavala ethi branch. Khathesi ngikhuluma nje kule branch eyi-1 kuphela ephakathi e-town, amanye lavaliwe simisiwe. Bathi abazasifonela ukuthi sizafonela nini, asikwazi ukuthi abantwana badleni, asikwazi sinje sikhona lapho.
UMnumzana Effort Ncube omele inhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi kunzima ukuthola inzuzo kusimo somnotho esikhona eZimbabwe.
akumangalisi ukuthi izidolo ziyaya zivala kumbe esingathi thina ngamankampani amanye aya evala amabhizinisi awo abantu bebuyela emakhaya bexotshwa imisebenzi ngokuba isimo somnotho elizweni esimanga kahle sekunzima ukwenza inzuzo phakathi komkhonomi onje umnotho onje ngapho kufunakala ubhadale irenti ngapho kufunakala ubhadale ielectricity engekhoyo ngapho kufuna ubhadale amanzi angekhoyo ngakho ke sekunzima kakhulu akusavumi ukuthi amankampani ayelokhu ethuthuka eqhatha abantu kulokuba qhatha abantu abuyisela abantu ngekhaya kulokuba khule abe banzi ayavala kulokuba andise lokhu esingathi izingatsha zawo ayavala kubonisa ubunzima obukhona phakathi kwe-economy yeZimbabwe.
Osomabhizimusi bahlaba omkhulu umkhosi bedonsa nzima ngomubo ongamanga kuhle kwezomnotho kwele Zimbabwe. Ezinye izitolo sezivalile ezinye indawo zabo zokusebenzela ngoba kungasavumi. Lokhu sokwenze izisebenzi zibuyele emakhaya ngoba umsebenzi usuphelile. Konke lokhu kwenza impilo kaZulu ibe nzima ngamandla ngoba indleko zokuphila edolobheni ziziningi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sike sizwe imibono yabanye yabalaleli bethu abe Studio 7.
Hali njani balaleli nabasakazi be Studio 7, hayi siyabonga ukhipha imibono yethu. Mina awami umbono bakithi ngikhala kakhulu ngokuthi iZimbabwe vela ingaze zami thini angake kube lento elungayo ngendlela yokuthi kulabanye abadlayo abanye bengadli abasebenza bonke besebenza belweli lizwe leneli kodwa abanye bayadla abanye kabadli inyembezi zabo abanaba bangadliyo ziwela phezu kweZimbabwe izikhalazo zabo kulezakhamizi ezazisebenza zipheke azisenzani ziwatcha zithenga amakhamafa amakhombati ukuthi abantwana begqoke besilwa kathesa bakhangelwa yitsho osisi bewatcha besenzani izinto eziningi engake sizikwanisa ukuziqamba. So banabana abantu babekwa ngaphi i-youth sesingama-youth gijima siyofika emasotheni sigijime siyele abanye bethu babulawa bebulawela ukuthi badinga balandani ukuzobala amasotsha abasalayo kabadli lutho kodwa abanye bayadla banaba abahambayo besiye empini ngabe bathi bengena eZimbabwe abanye izakhamizi lazo ziphuma ziya khona le mpini zekwekuzaba lilizwe yini kwekungasuke kube lo muntu yitsho oyeza lithatha ilizwe leZimbabwe ngoba ilizwe laba abantu bathi bebuya baphekele babengali babe le mbhobho yabo kuphela impuphu babengali abantu ababebaphekela babakhohlwa yini ukuthi ungahamba uyozinyela silubulala ibhalabhala ulidle wedwa abantwana bekukhangele labanye omama bakho labo baba bakho uthi ngoba ngohambile wazinyela hayi lokho vela is not fair asiloqiniso lelo lenzakalayo ayisilo ngitsho ngikukutshengisa ukuthi kulokunye nje okuncane okushotu ulwazi lokuthi ukuze kulungiswe njani ngoba abadala abafile bekhala ukuthi iZimbabwe senze ngafa ngayedlelanga ngizamthulisa ngani hayi lami ngumageza
Sanibonani basakazi be Studio 7 nabalaleli be Studio 7. Okhulumayo uScott Mpofu endaweni yase Mpofu. Bakithi endaweni yakithi sishota kakhulu ngemali yamabond. Incane kakhulu imali yamabond ngapha ngithi siyacela ukuthi mhlawumbe uma ngabe uhulumende esingasicabangela esizwele asiakhele indawo yokuthi sikwazi ukuthi sintshekiyo imali kwamanye amazwe ngoba lapha abantu abaningi basebenza kule South Africa so kuyabahlukumeza kakhulu ukuthi bayitshintsha imali yama bathola imali yaseZimbabwe. So siyacela ukuthi especially njengaseborder yakithi lapha eMatsiloji kufakwe something ukuthi nxa bafowethu bengena laphana bakwazi ukuthi bahle batshintshe ama banzi wabo ukwenzela ukuthi bathole imali yokusebenzisa ezweni. Siyabonga.
Linjani, linjani bafowethu emazweni, banjani abanye? Thina hayi eZimbabwe njengenjayelo nje siqiniswa iluhlupho obunzima. Athuvuka nje ekuseni uthole ukuthi ya amagetsi kawakho sehambile, uthi empompini uthole ukuthi amanzi awaphumi. Ya kunzima esikhangalayo lapha ekhaya, asikwazi ukuthi kuzolunga kumbeni kuzohlala kunjalo. Eish, shubile khona kakhulu kakhulu ukuthi ya uyaphelela ukuthi manje kuyaphilwa kuthiwe ngetaza hambe ekuseni ngabo 2:05 azobuya ngabo 10 ngabo 11 ntambama, phinda avukele uhambe ekuseni njalo. Yona amalanga amanzi selamalanga engekho la koBulawayo, ibunzima nje bonke bolo besibhekane labo ekhaya. Ya labezepolitiki labo babaqedakala ukuthi kuhamba kanjani, kulungiswa njani lezi ndaba. Akukhanyi vele ukuthi kule way forward or kanjani. So ya kunzima kakhulu kokuthi azithole ngelacebo lokuthi uzakusoza ukuthini lokho kwindaba kwakhona. So ya sethembela kumdali kuphela, ngoba iyo yodwa nye indlela kuphela singathembela kiyo, kodwa kokunye akukho esingakwenza. Ya singabantu nje abapheleleyo eZimbabwe, kuyabonakala nje ukuthi singabantu abapheleleyo. Kuyalahla kakhulu. Ngifana kakasela umhlanga lapha koBulawayo Cloud.
Sanibonani basakazi labalaleli, ngiyokhulumayo ngurafayeli Ncube endaweni yaseplant. Siyananzelela ukubana uhulumende yakithi lapha eZimbabwe uhulumende locuku kakhulu. Nxa sekubutshwa iziphathamandla ze-MDC inkulumo nje abayikhulumileyo akucacanga ukuthi inkulumo le itheka kuvele. Nxa ngi-understanda uJob Skhaya ukhulume ngokuthi abebandla lezane ibandla libusayo bancediswe ngamaZimbabwe wonke ukususa upresident okade ekhona uRobert Mugabe esihlalweni. Kodwa kanti-ke babenganganzeleli ukuthi lokuhlana kwakuyi-internal affairs yeZANU-P F engadingi ukuthi alibona kutala beZimbabwe baphatheka kikho konke lokhuyana okwenzakalayo. Kodwa namhlanje sokusibalicala khonokho sokubutshwana sebebutshwa sebesiyamiswa emthethwandaba kusitshela kamhlophe nje ukuthi elizweni leli kakula freedom of speech, akula democracy, ama-human rights kawahlonitshwa. Abantu basezibesibinyezwa kuphela bephathwa kubi, kutho ukuthi kufanele ukuthi sibe izimumunye feze singasakhulumi lutho, esikubonayo esikusolayo singasakukhulumi, singasatsho lutho nje nanxa kukhulumi.
Nabanye ke babalaleli bethu labo akade bekhuluma imibono yabo. Singakagqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umgcini sihlalo we-MDC uMnumzana Bethu Nico Bhebhe ukuthi inkulumo ezikhona phakathi kwamanye amabandla aphikisayo agoqela elakhe lele ZANU-P F yikudlala nje ngesikhathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah, nsithi asidibaneni njalo ngeviki elizayo.